Siyalambulela ku Studio 7 ngensonto ku 31 kuNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-renewal team lithi lilokhu likhula, lithola usekelo, lanxa abanye besithi kulokulwisana phakathi kwamnumzana Tendai Biti, lo mnumzana Elton Mangoma bebanga obukhokheli bebandla.
Abakabutshengiseli lokulwisana phambi kwethu. Abantu yibo abanika umuntu ubukhokheli. Umuntu kaziniki ubukhokheli. So angazi ukuthi abantu baqalisa njani ukulwisana ngobukhokheli okufanele bebunike ngabantu.
Uhulumende weSouth Africa usethule umthetho omutsha ozabamba ngamandla bonke abantwana abangena elizweni lakhe ukuthi bathwale incwadi zokuzalwa ezilamagama omabili alamabizo abazali babo.
Ushuthi ngizenyenye izenophobia esemthethweni futhi asebenzela thina abantu beZimbabwe. Ngoba thina suka ikithi lesihlupheka sithatha abantu abethu sibuya nabo ngapho ukuthi bazothola i-education maybe engcono. Uthole ukuthi ubaba maybe siwashona or omunye umuntu uyaba pregnant uthole ukuthi ubaba akekho labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa sokulokuthandabuza ukuthi ibandla le-MDC Renewal Team lizaqina lithole usekelo ngenxa yokulwisana okubikwa kukhona phakathi kukamnumzana Tendai Biti lomnumzana Elton Mangoma bebanga ubukhokheli bebandla, umgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Samuel Siphephankomo uthi ibandla lakhe liyakhula njalo lizathola usekelo oluningi ngaphambilini kokhetho lomnyaka ka-2018 esithi akulakulwisana ebandleni lakhe. Wengezelele wathi belokhu bezimisele ukubambana le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Weshme Ncube babe libandla linye. Imizamo le imiswe kumaviki asanda ukwedlula ngoba i-MDC Renewal City ifuna ukuqala ikhethe inkokheli yayo. Asizweni ingxoxo uNtungameli Nkomo we-Studio 7 ayiqhubele umnumzana Siphepha Nkomo.
Angikwazi ukuthi ngabe silwa ngizwa uthwena wena kuthiwa kulokulwisana. Abakakutshengiseli lokokulwisana phambi kwethu. Uma kukhona ukulwisana ngobukhokheli, abantu yibo abanika umuntu ubukhokheli. Umuntu kaziniki ubukhokheli. So angazi ukuthi abantu baqalisa njani ukulwisana ngobukhokheli okufanele bebunike ngabantu.
Ibandla le-renewal lingathi lisalethemba yini lokuthi lizaqhubeka liqina lithola usekelo njengebelikuhlelile ngaphambilini?
Angithandabuzi ngalokho. I think ibandla le-renewal yilo ibandla elilethanse ukuzuza isapoti enkulu ebantwini. Ngoba abantu babasapoti iindaba zokulwa onjengokwenzakala kuzanu nakuliyana i-MDC. So I think that is i-renewal yiyo ezazuza abantu. Yebo kambe kwabe kukhona lokhu kukhulukileyo angikwazi. Nxa kukhona fanele kulungiswe masinyane.
Iinkulumo zomanyano le-MDC kaNcube sokwehlule?
Atshi, ngake ngakhuluma futhi lo Chris Gambe ngakukho lokho. Esikuthileyo thina be-renewal ukuthi asikayi ku-Congress. Sifuna ukuthi ke siyefika ku-Congress. Kulokuthi nxa sisiya kuyi-reunification sihambe sile mandate yabantu. So esikufunayo kuphela sibagcelile ukubana ke beme. Of course babevele kwakuvele yona ama-timelines ekhona esevele sedlulile singawafulufilanga bona lathi ukuthi hayi besicela kubana ke kumniwe kwenzela ukuthi thina siyefika ku-Congress njalo silungise lokho esilakho ukuxothwa kwama-MP nezinto zonke esidlula kizo sikulungise siye ku-Congress ngoba bona baya ku-Congress izame yaya ku-Congress MDC kaTswanga yaya ku-Congress ithi sobede besikaya ngoku-Congress. So funa ukuthi sibe le-legitimacy yokuthi sihlulele ku-Congress. Okuthiwe ungu-president ngulo, okuthiwe ngu-chairman ngulo, okuthiwa ungu-secretary ngulo. So yikho esikudingayo kuphela. So akulalutho esilucijileyo.
Abanye ku-MDC kaNcube bathi kulabanye ku-renewal abangafuni ukubona umanyano lo uphumelela njalo bathi ilina njengobaba uNkomo lingomunye walabo lithini ngalokho?
Ungalandela abantu bamanga. Abantu bamanga kwele kuyisizathu bani ukuthi mina ngibe ngomunye walabo abangafuniyo? Why singafuni? So hayi ngamanga bona futhi ukhuluma lami mina andikuzwa ngani. So ningathi kunani ngakufuli ngikuthi le ngendlela engifuna engikhuluma ngayo na. So balamanga.
Umnumzana Samuel Siphepha Nkomo ngumgcini sihlalo webandla le MDC Renewal Team ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Elinye njalo ibandla eliphikisayo eli-Transform Zimbabwe lithi liqhubeka kuhle ngokukhankasela amalunga alo azancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-10 ngenyanga ezayo. Lanxa kwesinye isikhathi lisithi lihlangana lodlakela oluvela kwamanye amabandla ezombusazwe. Okuninga lolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubela umqoqo wenhlelo zaleli bandla njalo engumgcini sihlalo walo esigabeni seMathebelele North, unkosikazi Praise Sibanda.
Yebo silabo abakhontestayo ku-this election indawo zonke ejikelele. Noma nje singaba le 2 or 3 areas esingakwanisanga ukuthi sifinyelele ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Kodwa zonke lezi ezinye indawo hayi siyakhankasa lathi.
Lani liyazakala kakhulu yini?
Siyazakala kakhulu ngisho lo mntwana ozelwe namhlanje phuma esisini ufuna esazi ukuba kule Transform Zimbabwe. Okungenza ngisho njalo yini ikuthi wonke umuntu nje angithi uma esiza ne-Transform Zimbabwe uzwa ekhululeka, uzwa esiba lomehluko wamanye ama-political parties. Ngoba konke lapho esiya khona noma singayikhampena noma singayingaphi kodwa umuntu engakuzwa ukuba ngowe-Transform Zimbabwe uyamuzwa ngelikabathi viva asambeni abahambayo uhle ube yokwazi ukuba uyazi nge-Transform Zimbabwe.
Khona ngapho oqoqa khona inhlelo ke eMathebelele North.
EMathebelele North siqhuba kahle sibili. Abasekeli silabo abanengi kakhulu. Uyajabulisa ngoba u-Vice President wethu uvela kwele March South. So yikho kwenza umsebenzi wethu ube lula abantu basilandele ngoba bebona umntwana wesigaba laye efuna ukuqhuba ibandla lethu. Pastor Reason Ngwenya usuka eWest Nicholson.
Ukobulawayo khona lizathwalisana njani lebandla lezaphu lele ZANU PF abancintisa khaphana?
Kobulawayo sifake zonke indawo njalo silethemba lokuba lokho esikwenzayo kuzokuphutha njalo kuzophumelela. Silethemba lokuba sizonqoba.
Lo nkosikazi Praise Sibanda umqoqi wenhlelo zebandla le-Transform Zimbabwe esigabeni seMathebelele North njalo engumgcini sihlalo waleli bandla obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhulumende weSouth Africa usethule umthetho omutsha ozabamba ngamandla bonke abantwana abangena elizweni lakhe ukuthi bathwale incwadi zokuzalwa ezilamagama omabili abazali babo. Izizalwane zeZimbabwe zithi ziyakhathazeka ngalo mthetho zisithi uzabangela ukuthi abantwana babo behluleke ukungena kwele South Africa.
Lumthetho ozaqala ukusebenza mhla ka 1 Hlangula uthi wonke umntwana ongena kwele South Africa ehamba labazali bakhe bobabili kuzafuza aphathe ipassport yakhe kanye lencwadi yokuzalwa elamagama abazali bakhe bobabili. Nxa kuyikuthi ngumzali oyedwa ohamba labantwana laba kuzafuze aphathe iaffidavit ebhalwe ngomunye umzali esijo ukuthi uyavuma ukuthi kuhanje lomntana wakhe yena engekho. Usenjalo lapho ohamba labantwana engasuye umzali wabo. Lumthetho uthi kuzafuza athwale ama-affidavit amabili avela kubazali bomntwana bemuphi imvumo yokuhamba labo bengekho. Uhulumende weSouth Africa uthi lumthetho ujonge ukuvikela ukuntshontshwa lokuhlukuluzwa kwabantwana. Ngakolunhlangothi izalwane zeZimbabwe sezethule ukukhathazeka ngalo mthetho. Unkosazana Nolwazi Chuma uthi lumthetho uzathwalisa nzima omama abalabantwana abangalabo yise njengoba kuzafuze oyise labo babhale ama-affidavit.
Asibo bonke omama abalabantwana abalabo baba. Singathola ukuthi mhlawumbe omunye umuntu wathola umntwana maybe ubaba omntwana kamazi. So uma kunjalo kuthi kuzoba nzima and umntwana uyabe ngowami njengomama. So into enjalo uyabona ukuthi kube sokufika kufakwa isinqumo sokuthi angeke ngihambe umntwana engowami yabothi kunzima. Why this two baba ngingamazi?
Uthi umthetho lo uza kwenza abafelwa ngabomkabo abasebenza kule South Africa bengenelisi ukwethekelelwa ngabantu ababo.
Ngibona ngathi lolu lincindezelo mpela olukhulu. Osoluphuso lifane futhi nalento yabo yezenophobia. Usho ukuthi yizenye izenophobia esemthethweni futhi asebenzela thina abantu beZimbabwe. ngoba thina suka ikuthi lesihlupheka sithatha abantu abethu sibuya nabo ngapho ukuthi bazothola i-education maybe ngcono uthola ukuthi ubaba maybe siwashona omunye umuntu uyaba pregnant uthola ukuthi ubaba akekho lapho
abaningi batho kuza kuba nzima ikuthi imuli eziningi sezehlukene phakathi uthola umama ehlala eZimbabwe ubaba ekwele South Africa kumbe phesheya kwamazwe bathi ke kuza kuba nzima kulabo abantwana ukuthi bawathole ama-affidavit okungena kwele South Africa umnumzana Menas Moyo uthi lobanje lomthetho ogoqela abantwana bezizwe zonke abeZimbabwe yibo abazathwala nzima kakhulu njengoba iningi livele lile mizi kwele South Africa
Hayi mina lokho ngibona ngathi akukho right because abanye abantu uthola ukuthi maybe bahlukile indoda nobaba indoda maybe semazweni umama la so uyabe zoyithatha kuphi into engcono like as long umntwana elama documents akhe avumele ukuthi nguye njalo ukuthi angakhona ukuthi across i-border
Incwadi lazo zithi lomthetho uza kwehlisa kakhulu inani lalabo abafuna ukwethekelela kwele South Africa lengane zabo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo iStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomnumzana Divine Dube owenhlanganiso yeGechenge Community Radio Initiative ongomunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika ngenyanga ezayo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship iYali. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Siyabonga baba Nkomo.
Akusichazisele ngohambo lwakho.
Mina ngomunye wabasakhulayo osebenza ePlumtree kunhlanganiso kuthiwa yiGechenge Community Radio Initiative. Yona ke isebenzelana lePlumtree Development Trust. Lolu hlelo olubizwa kuthiwa yiYali Young African Leaders Initiative lukhangela kakhulu abatsha abanamasu anobuhlakani obuthile ikakhulu ukuthuthukisa izakelo zabo lapho abasebenzela khona.
Kuyini okhangelela ukufunda ongakwaziyo kathesi phansi kwalolu hlelo?
Nxa sikhangele ilizwe elifana le-America umhlaba wonke jikelele, ilizwe mhlawumbe eselihambe izinga eliphezulu, ikakhulu sikhangela ukuthuthukiswa kwabantu, ukuthuthukiswa kwezabelo. Ikakhulu mina ngisebenza kakhulu mhlawumbe esingakubiza sithi khona kumhlelo ezibizwa kuthiwa ngezimedia ezikhangele ukuhanjiswa kwembiko, ukutholakala kwembiko ebantwini. Nxa sikhangele mhlawumbe umhlubulo we-Plumtree mangwe lebelilima, sikhangele ukuthi khona ama TV afana le ZBC kanye nama radio angaphansi kwe ZBC kafinyeleli khona ngale. Ngokunjalo thina sizama ukuthi mhlawumbe siyenze inhlelo ezenza abantu bakithi bathole lulo leyo mibiko. So ngikhangele ukuthi uma ngifika kwele Melika ngifunde kakhulu ukuhanjiswa kwemibiko ngendlela zanamhlanje ezingaphansi kwalo besiza sikhona i-mobile communication. Sikhangela ukuthi abantu bangathola njani imibiko bezenza lezo zindledlana zokuthi bathole imibiko kalula bengasebenzisanga mhlawumbe amagagazi afana labo radio. Ikakhulu sikhayela ukuthi ilizwe lakhiphe leZimbabwe alikaniki izabelo imvumo yokuthi basakaze kulokho esibiza sithi ngama-cons radio kumbe ama-radio ezabelo.
KuGechenge Community Radio Initiative kahle kahle lenzani?
Asikatholi ilayisensi kodwa umsebenzi esiwenzayo ugoqela ukuncedisa abantu ukuthola imibiko ngezindlela ezithiyeneyo. So senza lokho okubizwa ukuthi ama-pre-recorded programs, okusho ukuthi siyaxoxisana labantu siwalungise lawo ma-programs siwafake mhlawumbe kuma-disk compact disk bese siwabisela ezabelweni. Njalo okuhle ngalokho esikwenzayo sinohlelo lwama-citizen journalists, intatheli zezigaba yibo abaqoqayo izindaba ezigabeni zabo ikakhulu iindaba zentuthuko. Lezo ndaba bazithumela kithi thina bese sizilungisa sizithumele nama-SMS bese sizilungisa njalo sizifake kumnyuzileta yeGechenge Community Radio Initiative siphinde njalo futhi sizibisele ebantwini ukuze mhlawumbe bebekwazi okwenzakalayo ezabeleni zabo njalo baxoxisane ngezi-development.
Ngapha eMelika uzabe ukuliphi ikolishi?
Ngizabe ngise-New York eWagner.
isigaba eSplumtree uyacho ukuba nasi salela muva kwezamagagasi lapha ngoba imisakazo ye ZBC kayibambeki kuhle. UZulu uthola ngapi izindaba pho?
UZulu wakithi kwezinengi izikhathi izindaba bebezithola kumisakazo yeBotswana, iyesakhelane la esingcelelane layo neSouth Africa. Kodwa ngokuza mhlawumbe kwe-ICT, Information and Communication Technology, abantu sebenelisa ukuthi izindaba bazilandele kubo-WhatsApp, bazilandele kubo-Facebook nezinye izindlelana mhlawumbe ezikhambisa imibiko kalula abantu bexoxisana. Ngakho ke thina njengenhlanganiso sivuselela lezo zindlelana ezokuthi abantu bathole imibiko njalo baxoxisane ngezentuthuko mhlawumbe bengasebenzisanga amagagasi njengoba nje uhulumende wakithi engakasiniki leyo mvume ukuthi sisakaze.
Abanye abasakhulayo abangathanda ukungena kuhlelo lweyali njalo abathanda ukuthuthukisa izigaba zabo ungabatshela waphamazwe?
Ngifisa ukuthi ngithi ebantwini bakithi ikakhulu abomhlubulo wemangwe lebolilima lePlumtree ukuthi khona ukuze mhlawumbe izabelo zethu zithuthuke lathi njengabasakhulayo sithuthuke kumele sifunde ukuzenzela izinto sihlangane ndawonye sibe namaqhinga esingasungula njengabasakhulayo ukuthi sithuthukise izabelo zakithi singamelelanga uhulumende.
Uphosama webu pelo dube
ndoboka kwazo tate Nkomo ndakalinga kwazo kutiko se unokula ndothiza kwazo kuti hango yedu yebukalanga iphumbile ndoboka kwazo kubantu vakankwedu bebulilima ndebemangwe kuti bavume kuti tihlingizane kwazo tibhatisana seya kuti kalanga tiri chinini vavili Nkombo ogathouluka kuti timusidzile hango yakankwedu kuti bukalanga kuphumbile ndoboka imi ndili Nkololo wabantu.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa nomnumzana Divine Dube owenhlanganiso yeGetshenge Community Radio Initiative ongomunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika ngenyanga ezayo phansi kohlelo lweyali. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilal.
Othi Highlander Boso ovela kumama kaNola Magabazi Belonda Chimkize singakehlukani ke sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Renewal Team lithi lilokhu likhula lithola usekelo lanxa abanye besithi kulokulwisana phakathi kwalo. Uhulumende weSouth Africa useyethule umthetho omutsha ozabamba ngamandla bonke abantwana abangena elizweni lakhe ukuthi bathwale incwadi zokuzalwa ezilamagama omabili abazali babo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.